So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 Ncwabakazi 2021 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa amabutho eZambia.
Ubulawayo lamabandla ezombusazwe yaphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe. Landela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu.
Ukhetho luhambe kahle, njalo into esiyibonile ukuthi kona ontanga yibo abaphume phandle bavota lokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumente.
Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kuhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023 eZimbabwe. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo endlebeni e-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamashumi amathathu 28,015 bahlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine ekutshoneni kwelanga layizolo. Kusitsho kubana sebesedlula izigidi ezimbili 2,064,314 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Abantu abazinkulungwane eziphose zifike kunkulungwane ezintathu 26,334 abahlatshwe ijekiseni lesibili bengezelela inani lafika kwabedlula isigidi 1.2 million. Kuthi inani labahloliwe bafunyanwa beligciwane leli izolo elingamakhulu aphezu kwamabili 235 bengezelela inani laya kunkulungwane eziphezu kwezilikhulu 120,088. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye ngumbimbitho leli gciwane. Kwathi abalishumi lathobami nembili 19 bakhweza inani lasebe lahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane laya kwabazinkulungwane eziphezu kwini 4,109. Ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Abekomishini yobona ngezokhetho kulelo lizwe e-Electoral Commission of Zambia yazise namhlanje ematatawusa ukubana uMnumzana Hakainde Hichilema unqobe obe ngumongameli uMnumzana Edgar Lungu webandla le-Patriotic Front. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo belithabela imanzi nte ngempumela yokhetho lweZambia bethi laseZimbabwe. Uma uZulu angazimisela ulakho ukukhetha inkokheli ayifunayo kungela kwesaba. Umongameli webandla leMthakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo utshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokusebenzela ndawonye kwengatsha ezehlukeneyo ekuqhubeni ukhetho oluhle.
Umphumela wokhetho lweZambia utshengisele ukuthi i-electoral system, elections board, ayikho captured njengeyakwele Zimbabwe, izekhi ebanjwe i-army, the reporter direct to ZANPF. Okusengisa sobala ukuthi izekhi yakithi ayikho independent, but electoral commission yaseZambia i-independent. Kanti njalo kuyasitshengisa ukuthi abantu beZambia bavote nge-unit of purpose.
Isikhulumi sebandla lezapho uMnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenziwe izizalwane zeZambia makube isifundo esikhulu kuZulu weZimbabwe.
Ngithanda ukuthi amhlophe ebantwini beZambia, ngithi amhlophe njalo kubaba uChilema osekhethiwe ukuthi ekhokhele iZambia. Ngithanda njalo ukuthi ngibonise isifundo esikhulu esisithola from uketo lolo ukuthi abantu bezambia abaqhakathekisanga njalo abanamathelanga ikakhulu kuma political parties kumbe inkokheli zama political parties siyananzelela ukuthi babone ama interests abo kuyiwa qhakatheke kakhulu njengesizwe ama interests abagoqela economy transparency ama human rights lama civil liberties batho kumele sikufunde njengamaZimbabweans ukuthi singaze sanamathela kakhulu kumbe sakholelwa kakhulu kuma political parties kodwa ke sikholelwe kuma interests ethu lokuwalondoloza nokuthi siwafeze njengesizwe
isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Steven Chirota uthi ubukhosi ngamaZulu ebonga ukuziphatha ngokuphucukileyo kwabezomvikela kweleZambia.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamaZulu njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia njalo siyamjabulela kakhulu uba kuhichilema ayikhendi ukuthi usengenile uba ngumongameli weZambia.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Zaipho Moyo uthi okwenzakale kweleZambia kuveza amandla asezandleni zikaZulu.
Ngikalokujabula ngesenzakalo esenzakale eZambia sikhangela ukuwina kaHH. Lokho kutshengisela ukuthi abantu yibo abalamandla okubisa intshintsho.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngomunye wabancome ukuqhutshwa kokhetho lwaseZambia.
Impumelelo yokhetho amandla aseZambia iyajabulisa kakhulu ukubona opposition party kusiba yiyo ewinayo futhi amhlophe ukuba ku-HH nebandla lakhe bona abayibabawinile abathatha over umbuso kuba ku-H Galunga sithi amhlophe kibo namazambenzi aphume ngobuningi siyavota sithi amhlophe izifiso zabantu zenzakele.
Omela amalungelo omuntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo yena uncoma ukusebenza kwebutho le-commission ebona ngezokhetho.
Impumela yeZambia iyatshengisa how professional i-army yeZambia iyikho. Into esiyibonileyo i-independence ye-commission yeZambia engafanani leyalapha i-commission kuyahlupha.
Umgcini sihlalo we-electoral commission of Zambia umnumzana Isau Chulu nguye owethule isaziso emsakazweni kamabonakude kweze-10BC esithi umnumzana Akhayinde Hichilema unqobile ukukhetho oluqhutshwe ngolwesihlanu ngemva kokuthola amavoti angaba izigidi eziphose zibe ntathu 2,810,777 kuthi umnumzana Mutale Nalumango nguye osezasekela umnumzana Hakainde Hichilema. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iKulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baphatheke ngokugcweleyo enhlelweni eziphathelane lokhetho ukuze amabandla aphikisayo lawo athole ithuba lokunqoba kukhetho olwenziwa phambi komnyaka ozayo ka-2023 njengalokho okwenziwe ngumoso wabo bakweleZambia lonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ezingcitshi ezicubunga ezombusazwe ezehlukeneyo ebezilande ukhetho lakweleZambia lapho umanyano wamabandla aphikisayo okhokelwa ngumnumzana Ikande Hichilema onqobe elibusayo ele-Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Edgar Lungu ngesilinganiso esikhulu. Omunye wabaye kweleZambia ukuyabona ukhetho luqhutshwa uNjabulo Ncube oyintatha lezindaba owenhlanganiso ye Zimbabwe National Editors Forum ZINEF uthi bafunde ngokuqakatheka kokuphatheka kwabatsha kwezokhetho.
Thina besikhona ngale sizokhangela ukuthi khona wonke uhamba kuhle njalo uhamba njani. Hayi khetho luhambe kahle njalo into esiyibonile ukuthi khona ontanga yibo abaphume phandle bavota yokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumente.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esezenhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa MISA umnumzana Nqaba Machazi.
Engikuboneleyo kukhetho lweZambia akulanto enganqoba abantu abazimiseleyo. Nxa sifika eZambia ubona ukuthi abantu bazimisele ukuthi bazahamba beyovota. Njalo okutsheneyo kakhulu laseZimbabwe ukuthi bebekwenza kulokuthula okukhulu uye ngiyakwazi sibili sizwile kwezinye indawo ukuthi bekulokulwisana kodwa nxa uvela eZimbabwe akufanani nalapho ukuthi ukulwisana kwakhona kusegcekeni.
Umsekelo esikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magarela Mafa uthi labo njengebandla babelezifundo kwele Zambia.
Zambia Election Commission amapolisa lamasocha azimele esithi are independent. Safunda ukuthi abantu beZambia balobunono abazange balahle imbeleko ngokufelwa. Khangelani 15 years lokhu uHH eluza kathi sizo wawina. Sifunde njalo ukuthi akula apathy abantu bavotile plus 72% turnout. Iyusi abahluphekayo bahambe bayavota.
Kodwa umsekeli womsebenzi kwabasha kuZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakele eZambia akakuboni kusenzakala eZimbabwe.
Siyabezwa bakhuluma ngamaphupho ngamaphupho. IZimbabwe yaso Zambia, iZANU PF ayifanani lamapolitical party eZambia. I-Liberation Party eZambia yathathela umbuso kudala, vele kudala. Osokusenzakala iZambia sililizwe vele elilama opposition. Okwenzakala eZambia ukuthi ibandla elibusayo lisuke lakhohlwa abantu. And abantu ngabakhohlwa, abantu bakhuluma ngevoti. Kodwa siyabona nje kunu dispensation kaba umnangagwa ukuthi hayi sikhona ebantwini kuma grassroots.
I-commission ebona ngezokhetho kulelo lizwe, Electoral Commission of Zambia, yazise namhlanje kuseni ukuthi uHichilema uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million. Wathi obe ngumongameli umnumzana Edgar Lungu wathola izigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokho kutsho ukuthi uHichilema owebandla le-United Party for National Development unqobe uLungu owebandla le-Patriotic Front ngamavoti afika phose isigidi 1 million. ULungu ubikwa esevumile ukuba unqotshiwe kukhetho esithi uzancedisa ekuqhubeleni intambo zombuso kuHichilema lanxa eke wethula imbiko yokukhonona ukuthi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngemva kokubulawa kwabasekeli bakhe abathathu. UHichilema yena uthembise ukuba uzabusa ngendlela emananisa uZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla le-MDC Alliance elitshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokwenza ukhetho olukhululekileyo lanxa kube lokuxokozela lapha lalaphaya ukutshiyezi ukuthi amandla zokhetho ezimbili zifile ngemva kokubanjwa zizama ukuqelibezela kukhetho. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe utshayelwe ucingo umnumzana Kayinde Hichilema onqobe kukhetho bekhulumisana ngempumela yalolu khetho. UChris Dande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Sithi siyabonga ngoba basitshiyele izifundo eziningi njengathi esingapha eZimbabwe. Liyakwazi ukuthi iZimbabwe leZambia ngumuntu lo mfo wabo. Sasisonke ku-Federation of Rhodesia Nyasaland eka 1953 yaze yafika ku-1963. Njalo iZambia yiyo yancedisa kakhulu ukukhulula iSouthern Africa, yikho okwakulesigodlo sabantu abaningi ababeliswana nabantu ababehuquluza inotho esithi i-Liberation Movement. Lapho lamanye ama-organization ethi seZambia, yikho ubudlelwano lobu bukhulu.
Sifundo bani elisithole kukhetho lolo?
Sifunde ukuthi ama-organzi estate, inhlangothi ezithile ze-state zilenkululeko esithi freedom of thought, bale independence, bayalandela i-constitution, hayi ukulandela i-political party ebusayo. Sikhomba kakhulu iZambia Election Commission, le-army yangkhona, lamapolisa, ngabantu ede belandela umthetho, hatshi i-political partisanship. Yikho sibatshayela ihlombe, lokhu isifundo ukuthi zekhi yeZimbabwe lamapolisa eZimbabwe bafunde kuningi eZambia. Sifunde njalo ukuthi abantu abaningi bavotile, about 72%+ i-voter turnout ibe khona, lokhu kunqabela i-reading lokutshontsha ama-election. Sithathiswe kakhulu ngolutsha ababuye ngobuningi babo. Sibone kakhulu kutete kulo kuthula okuthize esithi ngesikhiwa relative peace, ngoba hatshi akuzange belodlakela oluthize.
Yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lithini ngayo?
Kwaba lokulungiselela okulungileyo, abantu barejiswa ngesikhathi, abantu bakhankasa bonke ngaphandle kwento embi esiyifundileyo ukuthi i-Patriotic Front ithenge ukugcina sokuqeda ukuvota bavala internet. Khonokho abantu bahle babachaya kakhulu ukuthi abalunganga. Yiso sisifundo sisifansisazi ukuthi umubusa ungabamba abantu ngaphandle kwesandla wenze okufunayo. Khonokho ngokunye okwenzeka ukuthi i-Patriotic Front ekalungu ihlanzwe ngabantu ukuvala internet konke abantu bagcina sebesebenzisa ezinye indlela. Thina sithi siyabonga kakhulu ukuthi iZambia sisiphe umfutho othize. Kanti ba kungani iZambia iyenza ama election ngesikhathi se COVID? Silembali ukuthi Tanzania yakwenza, iMalawi yakwenza, iUnited States yakwenza lamanye amazwe. Lapha eZimbabwe sibona ngani ukwesaba ukwenza ama election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasifanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTC Alliance. Ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gandhi weStudio 7 ebobulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana George Charamba, uswele ukucatshela khona ngemva kokuba abanye abantu bevumbulule umfanekiso kamnumzana Hichilema elotshanisa owawulotshwe ukubana abathengisi uCharamba. Abanye enkundleni le bebembuza uCharamba ukuthi uzabhekana njani lo Hichilema nxa uMnangagwa enganxuswa emkhosini wokugcoba uHichilema ukuba ngumongameli weZambia. Unkosazana Thokozani Kuphi, umsekeli kamongameli webandla leMTCT, laye utshayele ihlombe uZulu waseZambia esithi uhambo lukaHichilema belulude kodwa useze wafika. Live talk lamhla kanye la uqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku ikakhulu uhlasela ngolaka kumkhakha omutsha owe Delta variant. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba eReuters babika ukuba kunabantu abahlanu ababuleweyo esilindweni sendizimachina eseKabul, isigodlo seAfghanistan, ngesikhathi iningi labantu selibalekela udlame olubangelwe ngabahlamuki besiTaliban sebehluthune intambo zombuso kuhulumende obesekelwa ngamazwe angentshonalanga. Abogatsha lobudlelwano bemelika lamazwe omhlaba lubika ngesonto ukuba izizalwane zaleli lizwe eziningi seziseKabul Airport zilinde ukuncediswa ukusuka kwele Afghanistan ngemva kokuhluthunwa kweKabul nabesiTaliban. Abekholejini leJohn Hopkins University lakwele Melika libika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 140,000 abatholwakale bele COVID-19 ngosuku lwayizolo kuphela. Leli nani belingazake liqanse kanje kusukela ekuqaliseni kwalo nyaka kutholakala umkhakha weDelta variant eMelika. Kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababulewe ekuhlaselweni ni okwenziwe udwendwe lwezimoda ebezithwele abokholo lweMuslim edolobheni leJos esigabeni sePlateau kwele Nigeria izolo. Kubikwa kulimele kakubi abalichumi lane 14 kulesi sihlakalo sokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuba ngabalweli bokholo lwesiKristu kwele Nigeria.
Ngenkinga ezibhekane labantu abakhubazekileyo endlebeni lapho bedinga ukufinyelela ezempilakahle eZimbabwe, abenhlanganiso emela amalungelo abo eyeDeaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda lezi inkinga ukuze umuntu wonke enelise ukuthola usizo lwezempilakahle ngokulingeneyo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi uzethulela lolu daba.
Abaphila lesimo sokukhubazeka ngokungezwe endlebeni bathi babhekana lenkinga eziningi emizameni yokufinyelela ezempilakahle emakliniki lakuzibhedlela. Lokhu kufakazwa ngunkosikazi Tinotenda Chikunya wenhlanganiso yeDeaf Zimbabwe Trust.
Nxa befuna ukuxoxisana labodokotela kumbe bachaze ukuthi babulawa yini kumbe yini ebuhlungu, uthole ukuthi isikhathi esiningi izibhedlela zethu lendawo zempilakahle azila ama-sign language interpreter. Labo dokotela labo nesi abakhona khona ngale babengakwanisi ukuthi bakhulume nge-sign language, so kugcina kusiba le communication barrier bengazwana nokuthi lo ubulawa yini lo engenza ukuthi udokotela laye uthi inkinga ingapi.
Uqhubeke phambili ethi kuyabadanisa ukuba ilizwe liphakathi kokulwisana lobhubhane lo-COVID-19 lukhulunywa indawo yonke, kodwa lokhelo lulutshwane ulwazi kwindlela eziqondileyo ezingaphathisa abakhwazeke endlebeni ukuba bengasaleli.
Solukuhlamaza amaningi ayakhulunywa ngomlomo kumbabhalo ibhalwa ngamabala futhi amakhulu bese ukuthi i-vaccination herd immunity lawo ngamabala amakhulu kwesinye isikhathi abangakwanisi ukuthi bazwisise. So abatholi amanzi alula njalo abatholi amanzi nge-sign language. Lokhu kuba nzima ukuthi bazwisise ukuthi kuyabe kusenzakalani kubo lasendaweni abaphila kuyo, njalo ukuthi bazwisise ukuthi sesisezingeni liphi ekulwiseni i-COVID-19.
Kungela sign language, abantu abakhubazekileyo endlebeni bathi kuba nzima ukuba abakhulumisane lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela odokotela labongi bekhululekile, ikakhulu ekuchasiseni imikhuhlane ehlasela izitho zomzimba ezingasese kumbe ezokwelamisa imuli kuhle. Kuyabe sokudingakala ukuba bezidingele umuntu ongabasiza ozachasisa ngemfihlo yabo egcine laye esesazi ngemfihlo yabo. Abe-Deaf Zimbabwe Trust bathi baphakathi kokukhankasela indlela zokuqeda lolu dubo.
Siyangena kumakliniki lakuma-hospital sitshena izindaba ye-City Health Department ukuthi sibatshena ku-sign language ukuthi nxa ukuthi bahlangana lomuntu o-Deaf bacommunicate njani. So siyabafundisa le ABT ngama basic sign language training, sibafundisa le disability management training ukuthi nxa behlangana lomuntu okhubazekileyo noma umuntu o-Deaf bancedisa njani.
Unkosikazi Elizabeth Chidi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso emela abazali abanabantwana abakhubazekileyo uthi sikhuluma kanje banelunga labo elalahlekelwa yimpilo yomntwana esibhedlela ngenxa yokusilela kolwazi olwalungavikela umonakalo onje.
Umntwana lo wadnithwa esibhedlela ekhubazekile, waswela isikhathi sokuthi umzali amnakekele, wagcina esebhubha esibhedlela.
Unkosikazi Debra Ncube olomntwana okhubazekileyo uthi okuqakathekileyo yikusabalalisa ulwazi emuntwini wonke kulolu daba.
Ngitshayela ihlombe i-disability policy entsha esanda kulungiswa ethi kube le-disability desk kuzibhedlela lamaklinika wonke.
Abakumsebenzi walolu hlangothi bathi kudinga inguquko ezwayo noma izinto seziguquka lapha nalaphaya ngoba uhulumende eselemikhankaso ebasekelayo efundisa uzulu ukuphathisa abakhubazekileyo kakuhle. Umnyango wabakhubazekileyo kugatsha lokunakekelwa kukazulu ukhuthaza ukuba bengasaleli phandle ekufinyeleleni amalungelo abo okugoqela kwezempilakahle, njalo lapha nalaphaya kuba lemikhankaso ephathisana labo kumaphephandaba, emisakazweni, nabomabonakude e-television nakuma-radio ekhuthaza ngalokho lokuthi kungabile nketha betshabi kusiya ngesimo somuntu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Mthambe.
Abenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wetshukela yeZimbabwe Diabetes Association sebesungule uhlelo olujenge ukusiza abatsha abaphila lalo mkhuhlane phansi kwesihloko esithi Save a Life. Unkosazana Natali Mbewe ongumunye wabaphila lomkhuhlane lo njalo elilunga leZDA uthi uhlelo lolo luyabasiza kakhulu njengabatsha ukufinyelela imithi enjenge-insulin kanye lempahla edingakalayo kungela mbadalo. Okuningi asikuzweni kungxoxo uMike Hobe weStudio 7 ayenze noMambewe.
Uhlelo lweZimbabwe Diabetes Association luhlelo oluthiwa yi-Save a Life. Uhlelo lolu lujonge ukubana lunike abantwana abaleminyaka eqala ku-0 kusiyafika ku-25 years. Ibanika ama-insulin, lowo ngumuthi abazihlaba wona. Ibanika ama-injections, ibanika ama-glucometer. njalo emavikini amabili azayo kumbe next week khonapho sikhangelele ukubana uhlelo lolu lube selukhangela labadala esibathi bona ngama old age. Uhlelo lolu luzabe lubanika imetformin, low if metformin le nge diabetes njalo izabe ibanika amaphilisi e BP. So uhlelo lolu lwaqala lona lukhangele abantwana ngoba abantwana abaningi ababe sebesifa nxa kuswelakala komuthi. Kanti sijonge ukukhangela abadala ngoba abadala siyananzelela ukubana baquma imithi yabo ukwenzela ukuthi ibayenile ukubana bahlale isikhathi eside bengananzelela ukubana ukwenza lokhu kuyabalimaza. Ngakho ke uhlelo lolu lujonge ukukhangela abancane 0 to 25 years labadala ama old age.
Natalie, nxa sesikhangela lolu hlelo kukhona na okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes?
Okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes ukuthi bazabe bethola i-insulin leyo abazabe beyihlaba, njalo bazabe bethola ama-glucometers nama-test strips, lokhu abakusebenzisa ukubona ukuthi ichukela yabo iqanse okunganani, iyehle okunganani. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukubana bazigcine kahle, bamonithe kahle ichukela le abalayo.
Ngaphandle kokuba lilunga lenhlanganiso ye-ZDA, iZimbabwe Diabetes Association, kuyini okufunakalayo ukuze abantu bayenelise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Umuntu lowo kumele abe le diabetes u-type 1 kumbe u-type 2 diabetes. Umuntu lowo kumele akhokhe esithi yona i-affiliation fee yeZimbabwe Diabetes Association. Lokho sikwenzela ukuthi ma kubuyile kuyakhangelwa ukubana okubuyileyo kungaki, kuphiwe abantu abangaki, abantu laba bona baku-association yini. Ngalolu hlobo kuyenelisa ukubana silonde ukubana imithi yahamba njani. Yikho ke umuntu kumele abe affiliated to iZimbabwe Diabetes Association. Affiliated kusho ukuthi umuntu akhokhe imali, i-subscription. Yabe ungathengi, hayi, yabe ukhuluma ukuthi mina ngililunga le-ZDA. Okunye njalo, umuntu kumele abe lencwadi evela kudokotela etshengisa ukuthi ngempela ngempela umuntu uphila lo mkhuhlane le. Ngoba kwananzeleleka ukuthi abanye bayahamba besithi ba-diabetic, bethathe imithi okumele incedise abanye, bengayithatha sebesiyayithatha ngisa ngentengo ephezulu. Njalo umuntu kumele abe lencwadi evela eZimbabwe Diabetes Association. Iyo engathi mina yisithupha esivumela ukuthi uthole imithi.
Mhm. Ayi isikhathi sesedlule ngimangoyi Natalie, qiba lingxoxo ngokuchasisa kabanzi ukuthi umuntu kumele ayenzeni ukuthi abe ingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association.
Ukubana nisithole balaleli, lingiyahamba ku-Facebook page yethu okuthiwa yona iZimbabwe Diabetes Association. Khona lapho lizathola inombolo zocingo elingasebenzisa ukubana likhulume lalabo abakhangele ngokwe-association. Khonapho yikho lapho lizathola khona usizo oluningi. Abale-Twitter lihambe njalo ku-Twitter lidinge Zimbabwe Diabetes Association, liyasithola.
Lo mkhosazana Natalie Mbewe, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7 eseWange.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Singekehlukani zihlobo, kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo yenzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona khathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kunhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abaqhubazekileyo endlebeni ye-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo elizweni engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Silubheka ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpresident Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.